ngazikhangela inkulumo eyenziwe esadaka emhlanganweni. Bathi uminista akahambise isikhalazo ayocela ukuthi kudluliselwe phambili ngensuku ezingafika ishumi lane, 14 days. Lokho sekwenzile-ke, kodwa siyazi ukuthi labo abakhulunayo, labo abakhalakhalayo, labo vele ukhetho abafuni ukuthi lwenze ngokushesha.
Ubona zani kumele kwenziweni? Umnumzane uthi namasa akhiphe yini ugwalo lolu aluhambise emthethwandaba?
Akhiphe alukhipheleni. Ngubani owayengakwazi ukuthi kumele ugwalo lolu luhanjiswe? Anti kwakhulunywa emhlanganweni, babe selukhiphe lapho. Khathesi esephula futhi isivumelwano abesenzele sodake.
Nanto kudaba, babatu.
Well, esikudingayo yikuthi sibe lokhetho okulempumela okungasoke kube lo muntu oza kuthi hayi kodwa uSibanyabanyana ubetshaya abanye kabothwanga ngamapholisi. USibanyabanyana uqanjelwa amanga kwathiwa uyenza ubuphiwo obuthize amapholisi akasalalelanga omunye othile, kumbe obani kababothwanga kubothi uzibani. Uzananzelela Gibbs ukuthi indaba ekhathaza yeZimbabwe ayisikho ukuthi asivumelane. Kodwa ukuthi nxa sesivumelene asisenzi khonokho esikuvumeleneyo in the spirit of national construction, of national interest. Ngitsho ngithi uChinamasa ye kuthiwe njengomphathintambo wezomthetho nguye ophiwa umlandu, ephiwa umlandu eyingxenye ye-executive eyikhabhinethi lo president ukuthi aye e-court, e-constitutional court ahambise iphepha lokuthi kutheni ukuthi sedlulise i-application yomthetho nalo ovele uqanjiwe uthiwe isinqumo esibekwe yi-constitutional court ngamanye amalanga angu-14. Akwenzile uChinamasa yikuthi ukwenzile ukuthi alandele umthetho, kodwa wasebhala i-challenge or i-request eyokuthi vele akula judge ongayibala avume, ngoba ngithi ulandela umthetho kabhali nje ezikhulumela ukuthi ngalokhu lalokhu lalokhu okuphumileyo sicela ukuthi lalokhu lalokhu to vary the implementation.
Yeah, sijayibe mfitshane.
Ubhalena okokuthi enzele, wathi ngiqede masinya, ubhalena okokuthi it's called fulfilling a fixture but without the intention of getting the outcome eyiyo edingakalayo. Laba abanye ababalayo abafunde njengaye ngesigqwetha bathi hayi lokhu okubhaliweyo lapha wena uyenza nje ukuthi udlulisele phambili.
Baba Ngwenya, ngena khonapho-ke uzwile ukuthi uDube uthini khona?
Lapha phela uMnumzana uDube uhlanganisa indaba lapha. Baza kuthi bona uMnumzana Chinamasa kumele abhale incwadi yini ezatshela amajaji okokwenza yini. Yikho phela nxa sokunjalo kuyabe phela sokuthiwa lapha i-executive zingenela phela kwi-judiciary. Yabe singenela kwezomthethwandaba ye-executive nxa isizatshela omantshi okokwenza. Incwadi ayibhalileyo ngike ngayithi jazi ukhulumile ezinye izinto ezikhulunywe ngumnumzana uprofessor Washman Ncube lezivele ku-MDCD uzifakile encwadini yakhe. Kathi manje lokhu okuthiwa incwadi yakhe ayilamandla kuvela ngapha. Angitsheza lapha sokuhlangana sebekhuluma ngokuthi kuthiwa ukhetho ukuthani ukuthi nithini. Ukhetho kumele lwenziwe, lokho yikho kuphela esikwazi.
Uyavuma into
Gibbs, ukhetho kumele lwenziwe, kodwa ukhetho kumele lwenziwe uzanakana wena ukuthi bakhona abakhokheli bamabutho abathi bona bazavuma kuphela nxa uSibanyabanyana nxa engabusa kumbe kungiyowini le ekhethweni, omunye umuntu kabavumi. Khonokho kuthiwo sikuqambile esadakhe ukuthi kuyadingakala ukuthi batho labo ababesitsho khonokho ukuthi hatshi impumela yokhetho kukhetha abantu beZimbabwe thina asisaze siyingenele. Kubhaliwe khonokho kurizolution yesadala. Uzananzelela ukuthi uDubo yikuthi kuthiwa yi-smoke screening ngesilungu, ukuthi abantu bathi hayi singachayani kodwa besazi ukuthi bona bazachaya, thina sithi kakuphume egcekeni umuntu lo muntu azifungele ukuthi hayi lokhu engikuthizolo angisaze ngikwenze, ngingakwenza mboshwe ngumthetho. Kuqakathekile Gibbs ngoba kayisikho manga ukuthi ngo-2008 fele odlakele. Kukhona la ku-Global Political Agreement, sibe sesithi Global Political Agreement yonaleyo sesithi siqede njani izinto eziletha udlakela, yikho esizama ukuthi sikwenze.
Ngamafitshane Ngwenya, phongukuphosa khonapho ngoba isikhathi sesiphelile.
Lokho okodlakela kuyatholakala ngathi leku-society. Ingani ibhosi ingadliwa emagumeni akuphume kungeladlakela? Lokho kuyatholakala. Ngakho-ke yikuthi kwenziwa ngabantu, azenziwa nguhulumende kumba kwenziwa yi-ZANU-PF, kwenziwa ngabantu nje kuphela ababe besola abakusolayo. Lokho singathi thina yikho okungenza singahambi kukhetho yini.
Siyazi ukuthi khonokho okukhulunywa nguNgwenya yikho esikwazi ukuthi uzakhuluma umuntu wezana uPF ngoba umuntu wezana uPF uyazi ukuthi ungela ukuchaya abantu ngela kwethusela abantu ngela dlakela kungela ukuthi nxa izana ingadliwa siyabuyela empini izana uPF kayiwina ama-election.